Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha. Uma Blessing Ali lolangelihle kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho okuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafa idonki zithi bhu khonapho zigcwale zithola inyama. Nxa sikhangele udaba lukaMoblessing ngokutsho kwamapholisa abaye babachwayisisayo kusobala ukuthi uMoblessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe baliqambile kuthiwa abantu laba basuka ebhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni. So kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu sebeqamba amanga bathi ye uMoblessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota ye ngabantu bezanu PF. Kodwa nxa ukhangela statement samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMoblessing umuntu wakwathandana laye kade kuzingxabano zabo bese kusithe ukalangelihle ukhanya ungenelwe ngisigebengu izikliwi nje. Kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama-political vultures kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho. Kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho nxa kungasabanga lezi zehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kubo United Nations lenhlanganiso international community kabatholi imali. So sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqamba amanga ku-social media bebhala ama-report besenzani bese kusiba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yonke umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngabezombusazwe lanxa kungayisikho. Kuyinto embi kakhulu enyanyisayo cakale kudinga ukuthi sikhule kuthiwa yi-policies njengamazimbabweni kumele sibe lento kuthiwa yi-political maturity sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kobudlova obwenziwa izikliwi loludlakela lwezombangazwe. Kodwa thina kithi kuhlala kuhlangene kuphela sihlala siqaphela into ezimbi kuphela. Amazimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzeni imali akula muntu ozihlupha ngakho kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo obulewe izanu sokusiba indaba khonokho inyamunyaka uyaziwe phela angikwazi ukusinjani emakhandeti.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele abantu bakhona baba uzokuthiwa kulabantu abacanye abathunjiwe ngale into zakhona zingaqedakali so kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso iwapi. So into esuka ibe nzima kakhulu kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhethwa abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlukana kwamabandla ezombusazwe akutho ukuthi sesiyizitha sikwazi ukuphilisana ndawonye endithemina ngaphambilini yi-political maturity sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi siyabe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thino njwadi ithe sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician enginyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.